abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Asithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke encema zibuye edrobheni lokuimprova i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi owe-Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili namhlanje koBulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengasihambela ngkhaya, abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhodi mhlakazibani, kabasareporti emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya, sekungabantu asebekhululekile.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamasigandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi Ojongokuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi owe-Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili lamhlanje. Lomhlangano owenzelwe koBulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labekhansili ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umanjinela wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Simela Dube, uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke encema zibuye edrobheni lokuimprova i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks, lokukhangela ispillage yama-sewerage.
Obambele umeya wakoBulawayo unkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni uBulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zitshengisele ukuthi siyamthanda uBulawayo, sithi siza improve lapho ufuna ukuthi si-improve khona.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo, i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually they should take charge of their own destiny.
Umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukuthi sizwisisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle, abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor i-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagesi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili, iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lo Zulu. Ngimela iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba kaMantshi kwaBulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo lamanye amalunga lelibandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekutshutshiseni lolu daba. UNkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kaNcwabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa uMantshi uMnumzana Tinashe Tashaya ulahlele licala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umtshutshisi waletha lolu daba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthe nxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngalolu daba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe yezindaba yethu uTaura Ishaba uxoxe lengcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe uMnumzana Godfrey Nyoni.
Honorable Thabita Khumalo labanye bakhe kuthwe sebengazihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhoti mhlakazi bani kabasa report emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya sengabantu asebekhululeki uma idale lifuna ukuthi babuye ekhoti bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obachuchisi bathe sebecele imvumo yokuthi bachushise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mfumo naleyana manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwawo vele beqaliselane bengala mvumo yangkona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabajengisa ukuthi kulumthetho uthi kumele libe lemvumo yokwenza lokhu. Inkosi sebesithi lapha lathi sesilohlupho sinikana isikhathi sidinge imvumo yangkona.
Lo Mnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe. Ubexoxa lentathelo izindaba yeStudio 7 uTaura Ishaba ekoBulawayo. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. UMnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni weNational Cleanup Campaign. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uZulu ukuba yamukele lo mkhankaso weNational Cleanup osungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo secholera letyphoid kanye nokuqhuqho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi khona ingcekeza idoda esindwendle isiphathela okunenge isiphathela imikhuhlane eminenge.
UMohati uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezinhle eGwanda eside ezikhona kwamanje kazi sahambelani lenani labantu asebehlala kule ndawo.
I-population isekhulile, so i-sewer system le-water reticulation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yakayibakhuthaza singale ku-breaking ukuthi kona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer reticulation system, the water reticulation system, ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha lalapha.
Izisebenzi zengathi ezijeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo Mohati ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa ozwayo lamhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapho abahlabeleli bomculo okholo abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emkhosini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngesonto. Umhlabelelo odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa minyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli uMnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi, odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathela izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labodokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi zigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abalutholayo kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ebona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kuyabe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi lizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela ayayenza sibi, ngaba sizamela okungcono ngoba ukuthi ufike uthole udokotela engekho kulabo nesi kodwa uzudingisela ukuthi uyenzeni wena ujuve for i-operation, hhayi kunzima sibi. Ngakho uhulumende angenela ebangezelele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo okunye ukuthi kube ngani kuyatshintsha ngoba hayi sesingaphela ukufa sibe.
Unkosikazi Thendai Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezi zabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuzulu wonke, ikakhulu mina kimi kinje ngiphatheke kubi ngoba nje ngiye esibhedlela uthotha kuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa kathesi imali yothi alesi ngithi nzama ngiyezithengela lokho kudla onye okufunakalayo njengoba kuthiwa khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle, ngizakudlani wami nasengithethe imali yonke ngihamba ngayo ntshintshi i-forex ngapha kangiyiholi le forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngo-Life Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabeStudio 7 bemanyene labeMedia Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo leMDC uMnumzana Job Skala uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusoze lwafa lwaphela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinge indlela zokuqeda inkinga ilizwe libhekane laso. Omunye wabatsha abakade bekhona embuthaneni wayizolo uMnumzana Leopold Mnende uthi okwenzakalayo ukuthi uMongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla aphikisayo eshiya phandle ibandla leMDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions, Mbona ingani uthi lezwe leliye phambili iMDC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo ololegitimacy akula umuntu olulalelayo yena uhulumende okhokhelwa yizanu PF naye sokufuze evume ukuthi MDC ayibuyi kudialogue yayo. So ungangcono ephuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono sebebonana ngo-2023. I-dialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthwaneni wayizolo umbiko wethulwe ngumnankagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard. Okusekelwe ngumahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyazazi inhlupho ezibhekane lozulu njalo usemizameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolisi ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa umnumzana Thomas Shoko omunye wabakade bekulumbuthano uthe inhlupho eziselizweni azilani lezombusazwe kodwa zimangelwa inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Iningi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehotelini eMonomotapa Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisa inkinga yeleZimbabwe elibhekane lazo. Abebandla liphisa ele-MDC bekhangele phambili hathi ukube belokhu bekhala ngokugxilwa kukhetho lwanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson
Pepe.
Owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko walile ukupha umthethwandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama-title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lindlu. Umphoko ubecele umthethwandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport ukuze aye kwele South Africa. Kodwa umtshutshisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo aletheswayo. Kodwa umnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele le passport leyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha likamnumzana Mphoko, umnumzana Zivusiso Ncube.
I-passport ivela ngeyabo bengazigcinela. I-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo, kodwa ama-title deeds akhe hayi cha, ngeke bathinte, ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akafisi babumpho ukubana la bantu bebe le access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu o-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport akula ndaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda thina ukuthi siyenze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lo muntu ocabangela ukuthi baba umphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani, ngoba ubaba umphoko ukhona aphelizweni 3 months. Lokhe reporter le emapholiseni 3 months indawo lokhe yangenayo lokhe ule form 242 ola docket asikaphiwa le trial date. Ngitshola namhlanje asiphiwa nga trial date, awula maphepha esiwaphiweyo. Thina si ready for i-trial anytime angasenamaphepha siyangena senze i-trial.
Lo mnumzana Zivusiso Ncube igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko uxoxa le ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
I-commission yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela i-Reserve Bank of Zimbabwe leZimbabwe Revenue Authority ZIMRA ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelano ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokho kwenzakala Isaac isithi sithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe Isaac.
Ye, khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane. Ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption, especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe, zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani. Balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe. Ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption, ize fihle i-corruption yalabo, igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra, ifile imali iZimra every month, every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zina lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo Isaac isithi isithole imali edlula i-$100 million.
Layo Isaac kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption, kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona Isaac nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo kumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza-cweza, lokho bebacweza-cweza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela Isaac, ingasifakelanga sibili ilezi nsuku ezivabo zithi ngama-villageni egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokho sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokho sikuthethe kuzibani sokwenze so. Mhlawumbe imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization, you'll be shocked ukuthi we are talking of ama-billion of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayi-recovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitela ngayo njengezakhe. Ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzinge eliphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabafakele ama-villageni acacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so. Ngoba lokhu kuya kuyikhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi balamazinyo, kanti akula nto abayiyenzayo.
Lowo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu, sixoxelaye eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo sithi linqobe ele-Talent Vision nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alwisa ukungena esigabeni saphezulu ese-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana bebulawayo sithi bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayedlala kwisigaba seCastellaga Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla, ngoba impumelelo yomdlalo wanamhla ibachiye bechiywa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane le-Talent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo sithi Melikhaya Moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu le-Talent Vision lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo sithi lihlezi endaweni yesibili lemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu le-Talent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu, kuthi elebulawayo sithi selidlale engamashumi amabili lambili. Kodwa umqeqeshi webulawayo sithi uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwane yakubabeki esimeni esingcono kule qembu le-Talent Vision.
Ya impumela leyi itsho ukuthi is game on, kodwa bona bavele baphambili ngoba le game inendi leyi asikayidlali, sithi singakayidlali njalo bayalidala nge-goal difference. So okwakathesi siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile.
Iqembu le-Talent Vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Sibanda itshengise ikhasi yelombala obomvu ngehlandla lakuqala lomdlalo. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Mazulu uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo eyokuba yikho benqotshiwe, njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Ayikho kwenza ukuthi iresi ibe mnandi
siyakujabulela khona lokho ukuthi uyabe winile uyabe wine kungase kuthi kulula kodwa ekuyine nzima okuyinto kwamkhona asingeke sikhale ngosokwenzakele kwenzakele
emdlalweni olandelwe yilo yokulawa wesithi le-Talent Vision iqembu leBhoso 90 elinqobe leBinga Pirates nge-3-1 njalo abahlohlele iqembu leBhoso ngudalubuhle Dlodlo yena ohlohle kabili kanye loDominic Jarija kweminye imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngomgqibelo iqembu leIndlovu yanyathela elizadlala leLemos Rovers ngaseKhumalo Barracks ngehola le-10 lambili emini ukuthi iqembu leToronto lizanqikelana lele-Arnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yabonke kuhlelo Waza Friday namhlanje wezwa Chisa Spanda we Studio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kaMasgandi likobulawayo elihamba ngegama lokuthi ojongo kuhle lona elimelwe nguVeki Themba Ndlovu.
Umdumo wabo Masgandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika. Abafana abakuthi uthethe unqana babo bathi ngeke basalele kulumculo. Bethemba Ndlovu udabuka esilobela ehamba leqembu labo jongo kuhle.
Ojongo kuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016. Amajaha amathathu agoqela mina lo okhuluma wabekuThemba Ndlovu lo Bhamuza omdumisi Nkala kanye lo Thiyambusho busahlangana nje amadoda lawe amatibili lawa edlala nje iziginci ezincane umuyo lo vele wayesevele egoli umdumisi Nkala sahlangana nje lo Thiyambusho ko sabumba leli qembu sihlangene lami nje ngisafunda nje udlala ibhesi kaMasikandi
Ezomculo bona basiqale bebancane becula isichathamiya abanye bayithi himbube
sonke sozahlangana vele kuyichathamiya zodwa so uMasikandi yena vele wayengaphathi kwami kakhulu ngingazi abanye labo kodwa labo sathi sihlangana nje into leyahle yahlangana vele kwaba into eyi-1 kwaba isitini lodaka wonke umuntu yokuthwabitha lokhu sithi masibambisana sithi sizwe into yankona iyavuma sithi siyathi sizwe into yankona iyavuma kwavele kwasingena nje ngaphakathi sajayela ukwenza lokhu
Othongo kuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka 2017 baliphakulela uZulu ngo 2018 lona ke liyachisa bakwethu
iAlbum leli lilengoma ezingu 8 ele title ye album ethi amahlolanyama cause leli album salenza laba ngaphansi kwe team yezwe lonke iHighlander ey team esasazi ubana ithandwa ngabantu bonke njengoba siphuze ukuqala sesibona sasibona singemva kwesikhathi sasithi ungcono madoda sidlalele le team yethu yezwe esithanda kangaka
Isikhathi silomona sesidliwe ngumangoye uthini ke kubalaleli ungakahambi mfana kaNdlovu
esicela ngani ngasiphasa ngalokho elilakho lati sithuthukise indawo yakithi leyi indawo yakithi umthwakazi sibambe lunye sincedisane umculo wethu abakobulawayo liyawuthola iArt Gallery thina sithola kuFacebook umuntu ojonga ukuthi uzosithola kuFacebook siyabonga balaleli
ojonga kuhle baliphekela umculo kaMasikandi bekobulawayo umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku yibe besilabo kuhlelo hoza hoza Friday libe nempelasonto emnandi igama lami ngu-Ezra Chisasibane
siyabonga Ezra olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.